o e Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 26 kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukhandlulwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono. Ngaba ukujinja phakathi kwayo nalesi sistimu abavele bephila kiyo.
UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube le nguquko ngomnyaka ozayo.
Azihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantu abantu bekusasa yabantu abethu.
Lokhe kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu PF sokungenwa emnyakeni omutsha.
Abantu abasela zelo ngabantu abahluphekayo, bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo enijanise kakhulu uchamise sten abaphethe amakhiye bayakhiya 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 bayakhiya.
Abebandla lezanu PF basola abe-MDC besithi yibo ababangela ubunzima obukhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi kalathemba lokuthi impilo yakhe izaguquka ngomnyaka ozayo ngoba isimo silokhe sisiba sibi kakhulu okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisasbanda usethulela lolu daba.
Abantu abaxoxe lomsakazi weStudio 7 namhla baveze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka. Ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo unkosazana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka eGrain Marketing Board eNkulumane.
Ivele yikho okungiphilisayo.
Lapho ufuna ukuthi ungayenze lapho susiyagayela.
Okungamasaka kade ngihamba ndlo.
Sixoxe njalo logogo Madlamini ngumfelokazi. Uthi umnyaka ka 2019 ubunzima kakhulu, ngakho ke ulesifiso sokuthi kube lobudlelwane phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena uphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi abhadale irenti lapho ahlala khona.
Ngingasakwazi ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Okuyinto kwakhona kukhanya ingane vele kuselasiqala kuselasiphethwa, kubonakala ukuthi kuzaphetha kumbe kuzatshintsha. Sasihola umuntu kathi sasisahola sikwazi nokuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi kube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewa, yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Hey, isimo sinzima manje.
Yeah,
kunzima mpela.
Wawusebenza kudala?
Ngingasebenza mpela.
Wahamba njani?
Okay, ikampani yafa.
Usesikolo ngalowo?
Khonapho bahamba esikolo, irenti ngiyathela bona. Akuthembisi mntotha, akuthembisi. Owezo kusichafa futhi lo mkhathi wangona nje ubona nje komile konje. Hey,
ngiyalaphela.
Xa nazana ngezulu ngilapho ngibona kuzaba nobuzima obukhulu kakhulu.
Unozana Emerson Nangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu, ngakho ke wenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandlaleza NPF unozana Gibson Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe owabhidlika isikhathi kusabusa umongameli uMuyi Robert Mugabe, njalo uthi sokuzalunga abantu ababekezele.
Izinto sezizipha ngcono lapho. Ya, izinto sesizithola kancane kancane. Hayi, imsebenzi ya akasibekezele. Bekezela umuntu lo leplan.
Mnumzana Zima siye uthi umnyaka 2020 kuyabe sekuyiminyaka engamashumi amane yathola uzibuse iZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube le nguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamashumi amane. Kanye yasebhayibhelini isizwe sama-Israel sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Ukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono. Ngaba ukujinja phakathi kwayo nalesi sistimu abavele bephila kiyo, kumele kube lokujinja. Kungaba futhi ukujinja vele ukuguqula indlela ye politics, indlela ye social order, indlela akade siphila ngayo to a completely different system. But definitely kumele kube lokutshintsha okukhulu okwenzakala empilweni zabantu kukhangelela ngabantu.
Tholakala ngomnyaka ka 2020
siya ngami sitalibona kuyatshintsha. Angicenga some people are very selfish. Very very selfish benjalo, then they are greedy. I'm being honest. For people ukuthi ahambe feed inhlanzi, you understand? Umuntu elambile so. Inhlanzi zifidwa ngomlimi ngezulu ngamanzi.
Soba kubi ngomnyaka ka 2020. Mele Studio 7 ngobulawayo igama namu ngeza Jesus Banda.
Isimo sibi ezibhedlela zikahulumende lapho okulabo dokotela asebelenyanga phose ezine bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwemithi lemitshina yokuhlola izigulane. Abalezihlobo ezigulayo ezibhedlela zikahulumende bathi akuthembisi ukuthi isimo lesi sizaguquka ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu kweZimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakala lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabo dokotela abakhalala umsebenzi. Abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxotshwa umsebenzi besetheswa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela abathuthukayo lokhe bechaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo. Bathi isa izigulane. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende.
Hayi ya, iproblem ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi. Sikhangele ukukhona oko abakwenzayo amadokotela. Akhona wona leso wabonayo. Sikwazi kumbe nxa singaphuma dina emangadini uthona enza kanjani na. Izigulane vele ziyagula. Iproblem ikhona futhi one into esilayo lapha eZimbabwe. Ususiya kudokotela, dokotela kubhalele phansi ethi hayi kakula imithi amethenga esibhedlela. Then mbona ngani esibhedlela vele imithi iyashota.
Unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende kobulawayo.
Naye esayidini yami ngihlangane le problem enzima emntwaneni ade ezithwele. Sesuke senkulumane basebesithi khona khona umntwana sekakele esiswini unagijiniswe lempilo. Bafika lapha empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho leyo ukuthi umntwana kuthukakele esiswini. Hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla, senzenza okudinga manesi ngicela linisize umntwana sephelelwa ngamandla lo. Lo mntwana uthi kasadlali kuhle. Bona bathi hayi ukuthi agijimele ku-operation vele akuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejenti wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyana. Ngimile ukuthi umntwana kahamba ayi-operator.
Kusobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo. Unkosikazi Melisa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende ikuswelakala kwemithi obese kuyinhlala yenza.
Uhlupho olukhona ukuthi nxa sifika ezibhedlela umuntu uyabe efaka idrip, kuyabe kungalamuthi, umuthi siwubhalelwe uhambe emakhemisti, ekhemisti baye befuna iyusa. Pho iyusa langikhona siyabe singelalo yobunzima esihlangana labo ezibhedlela. Lokungcola amahodi angcolile vele akukho clean. Etoilet vele kakungene nxa singena akulazivalo. Akula bantu abaklina especially nge-weekend vele uyabe ungangena.
Abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla ukuphekelwa izigulane. Omunye wabakhala ngalokhu unkosikazi Sithokozile Nyirenda.
Hayi, ngibona ngani at least singathola uncedo ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis njalo at least besiphe i-medication le-progress ukuthi umntwana u-progress okungakanani. Ama-expenses I think for now since been more than $400 ngasabalela emithini lasekudleni ngoba i-diet ekhona empilo hayi for abantwana especially bathi abantwana abathile ukufunakala i-protein eningi kakhulu. So i-protein yasomele ngithenga egedini, ngithenga amaqanda egedini, ngithenga inyama egedini, ikhabishi wayawaya impilo.
Abanye abanjengoMargaret Maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha i-high blood pressure. amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende. Inkosikazi Maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la, kodwa okwamanje kuyehlula.
Mina bengilanda amaphilisi e-BP kuphela, yiwo esengiphile emvele ngiphila ngawo. Ah, last Friday ngibuyile ngolwesihlanu kwathiwa kawakho manje, ngazuza i-HCT yodwa. Kwathiwa zaza tholakale next month. Ah, abantwana babayinthengela. Babayinthengela zivini. Akulacebo vini. Babayithenga khona emafamasi abo ngapho. Namhla kathesi wona lawa lamhla kumele ngiwazuza, ngiwatholanga ngenxa yokuthi ifamasi ivaliwe.
Kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela. Inkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa ikudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle.
Ibhegi eliyi-1 liyabe lisebenza $88 ezimdola. Adula sibili zithwele nzima okunye okumangalisayo.
Odokotela bathi kababuyele emsebenzini, ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe. Omele odokotela abakhalala umsebenzi bekunhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations, udokotela Mthabisi Bebe, uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya, ongumqondisi wenhlelo ezichiyeneyo eMpilo Central Hospital, uthi bazamile ukusebenza labo dokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abo dokotela bona babade vele bekhona selabo, ibe sisebenza labo abakhalala umsebenzi kumbe laba abantu kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali. Lokhu benjalo bengakazuza imali zokuthi baphenduke emsebenzini, silethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hayi, isibhedlela sisebenzile kuhle, abantu baboniwe kuhle. Yikho ngokubona kwami hayi, isibhedlela siyasebenza, siyazama khona lokhu.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcini sihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lo dokotela Obadaya Moyo, umphathintambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi, i-climate change.
Nasikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele.
Thiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi, umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamhlanje sixoxa ngokuthabalala komnotho lokulakho ukwenzakala ngomnyaka ozayo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owayengumongameli wakwele Botswana, umnumzana Ian Khama, uthi ngamanga aluhlaza ukuthi wantshontsha imali enengi sesengumongameli. Ukhama uthi ufuna ukubophisa uhulumende kamongameli Mokgweetsi Masisi omemethekisa limbiko. Abantu lokhe betshengisela emigwaqweni kwele Iraq bekhala ngokubulawa kolwela ilungelo likaZulu uTha al-Tayeb owabulawa ngumaqhuphula ngeviki edlule. Imisebenzi yakhe ibisaziwa emhlabeni wonke jikelele. Kulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kweZANU-PF leMDC phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye, ibandla leMDC lisala ukunanza umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba lisithi waqilibezela kulolu khetho. Ngokunjalo amalunga aleli bandla ebengayi edalele parliamente nxa uMnangagwa ekhona. IMDC isola njalo uMnangagwa isithi uselethele uZulu ubuyanga obumangalisayo ngokwehluleka ukuvuselela umnotho. Okucunula leli bandla kakhulu yikwalelwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo lokutshengisela emigwaqweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lawo ebethukuthele kakhulu phezu kokwala kweMDC ukunanza uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe okubangele ukuthi agcine evimba amakomiti ePhalamende akhokhelwa yiMDC ukuthi asebenze. IZANU-PF ithi njalo iMDC iyo eyabangela ukuthi umnotho utshabalale ngokukhankasela izijeziso zenotho. Iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule, lo mgcini sihlalo weMD othi bahlukuluzwe kakhulu iZANU-PF lonyaka.
IZANU ihlale phansi kulezi standing rules and orders committee baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yeparlamente ukuthi kusukela kumnyaka wonalo sisawungena sizabanjwa ngoganyavu ukuthi uMnangagwa simsungele eparlamente. Kathi manje nguhulumende njani obamba abantu abaphikisana lembono yabo ngentamo? Basikhanile njalo ukhangele umfumiri lapha wabotshwa uMinista weLabour ukuthi awuntshontshe imali. Ithe indaba isingenile egudwini lathi njengantwana zasezimbabwe sizibona ukuthi hayi sokuzaba lobuyibelo usezatshaya ngoswazi. Sezwa kuthiwa no umfumile kaziphelelanga ekhanda so kakuvumelanga athonisiswe ngokusehlanya. Kodwa etshontshe imali waye abasihlaya zona ngoswazi lesawudo lebilebile. Kodwa asihlehlele emuva ngoba iZANU igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantwabethu bekusasa yabantwabethu.
Naso baba uGawulu yakhuluma uMakhumalo uthi
abantu abahluphekayo bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngithangele enye ividiyo endidanise kakhulu uChamisa Steyn abaphethe amakhiya bayakhiya 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 bekhiya ukuthi abantu beZimbabwe bahlupheke. Ngaze ngathi ungaphi uTswandirayi, uTswandirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silamumonje phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hayi izinto nxaziteza phambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele kukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze sisebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi uMnangagwa nguprezidenti waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa uprezidenti waleli lizwe sesikhangele uMnangagwa soprezidenti uprezidenti welizwe leZimbabwe asimnikeni isapoti naleyi deserva njengekhulumende ngesikhathi sesesikhona ukuze kula kusasa omunye wenu la ngasekhethiwe naye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemxhasa ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kodwa lidla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe mama uMakhumalo.
Khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe njani oGawule beyibababusayo. Kanti thina siyi-opposition yini eseliyihlupha abantu? Yini eselibulala abantu? Lithatha ukwehluleka kwenu ligcobe thina singena ngaphi thina? Ngesikhathi lingena ngo-1980 uSmith wayelitsheli ilifa lalidilidiliza kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje akunakuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo. IkuZulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kukhetho 2018 lafaka amabhakani inzimbabwe yonke leyijikelele lithembisa uzulu omagetsi lithengisa uzulu amanzi lithembisa uzulu izibhedlela ezihlanzekileyo namhlanje selivalile izibhedlela zonke livalwe yithi futhi njenge-MDC anti nelivalileyo liqeda ukuvala bexotha amadokotela yithi esibaxotshileyo liqeda khonapho nanku amagetsi kasilawo yithi esivala amagetsi anti nelivalileyo uhloko ubhadala kwekuthi liyantshontsha nanku asilamanzi njengakoba ulavela sakhulumi sengama-96 hours ingelamanzi yithi esivala amanzi futhi angithi yini selehlulekile njalo asisoze sapha savuma ukuthi umnankakwa yi-president ngoba kaso president ngu-president wezanu khathesi libhizi ligihlimisana loo ndiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izanu isiyehlulekile kayiphume yikho selimbulalela khona so kanti zinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele kumbe bazobuhlungu bazindlala singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo sebeqiniso
babugawule akuyigqibe ngamafitshane kuyini abantu bezimbabwe abangakukhangelela emnyakeni omutsha lo ozayo
sikhangele isikhathi lesi esikiso ngiyadana nje ukuthi udadewethu umakhumalo nxa ngisithi mina u-advocate jamisa ubephume esithi yena amakhiya wakhiya lapha lapha bese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyabekhiya ukukhiya yikwenzayo ukhiya kusokokuvala yini nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya ukhiyile 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 ukhiyeni anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini kambe thina singaphila in isolation singaphila singusimayedwa siyizimpi izwe leZimbabwe nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe ngezinye indlela bazame ukutsho njalo laba abantu xa sokusenzakala konkoko kusenzakala akusimangalisi yokuthi ama-sanctions la ayacelwa ukuthi kaabuye kodwa ama-sanctions la into endithanda ukuyitsho ahluphekisa umuntu nje makhaza yikho kade sinxa siya phambili lapha asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumele ukuhlala phansi yebo phela kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankakwa abantu kade bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yokuthi edemokhrasi e-ashwe ngumnankakwa abantu ngesikhathi somdaba babehlala besesaba
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo inhlanganiso ezithiyeneyo zibikwazi lokhu zinikeza impahla kanye lemali kuhlelo lokuqoqela abaswelayo asebegugile kanye labagogekileyo olebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund olwalonyaka olusaqhubeka. Kasenelisanga ukukhuluma lo meya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi sebethole imali enganani ngoba ubengadopi umakhalekhukhwini wakhe. Ukuze sizwe ukuthi impahla zalolu hlelo zabelwa njani abaswelayo usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Jabalala umqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela orphanage care center ethola usizo lolu.
Utsho ukuthi msebenze nabo kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo nabantu abaphathekileyo kwezokugula bekhangela lezintandane nabantwana nje abalenhlupho ezehlukeneyo abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slazeni ovula indlela eziningi zinhlanganiso ezikobulawayo khonaphana ezikhangela abantwana bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingile umnyaka wonke bese bebabiza besiya khonaphana e-small city hall afike umeya abesebanikeza nikeza into eziqakathekileyo sibeziqondileyo ebezincedisa futhi zincedisa umnyaka wonke.
Kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthathe abanye njengoba iningi labantu liswele
okulapho bekuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary e-evelishal i-benefit but ngapha ngasemalokishini bayanikeza ogogo labagogekileyo lezi izintandane babanikeza ngapha kuma WhatsApps abo ama social media zabo abanenezela ukuthi sicela abantu bezobhalisa kumeyasiye fundi babuye eofisini ye-Welfare bese behamba ke-ofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele ukuthola kona laba abavele bethole
kahle kahle yiziphi impahla ezande ukwabiwa lapha
njengenhlanganiso ezinkulu lezemizijile ezinjengabo-John Laven o-Jairos Dilobani bana babe beniwo bakhangelekela ukuthi bashota ngaphi kumbe lokhu kungaya ngaphi njengama-homes bonke osibantu kanye obani laba bayaphiwa impahla zokwembatha amasepho okuwatsha okokudla o-cooking oil ompupho oshukela abaphiwa into eziningi ezinhle oshupolish o-colgate bayaphiwa baphiwe namafood hampers silabe vela kwezinhlanganiso ezithize ama-business people athize ama-safety athize ayabe ethe angenisa kumeyasiye fani besokusithi ngapha emalobitshini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil o-rice lempuphu xa kuhambe kuhle kodwa lweminyaka leyothize lihamba bekukhanya bekungangeni kuhle kumeyasiye fani bese bezuza nje behlephunelana ingqondo lona leliyana ukuthi asukuhlephunelana enxa bazuze nje impuphu yabo o-10 kgs bazuze ngorayisi.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela of an aged care center. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Sigqibeke uhlelo ngembiko elisithumele yona mayelana laleli khefu.
Salibonani sazomhle. Mina ibizo lami uNdodana Dlovu. Ngilapha egoli ngokuhlala kodwa ke ekhaya mbuye enkaya egonya. Mina ngokubona kwami sakazini wami angiwuboni umehluko njalo futhi kusazowoma wese. Kusazoba ngenye indlela ukuthi ngaba kunabantu abangaphandle kwamazwe empela eZimbabwe. Abantu bebengagcina sebedlana sebebulalana bedlana bodwa ngoba isimo sakhona ngathi siyaphambili ngokuwoma ngoba ayikho into ebonisa inguquko kubonisa ukuwoma kusiyaphambili. Bengalibala ngakhona okungamaswitsi okuyabe yokudle ngokhisimusi nje bona abakutholile kodwa-ke sokusiya phambili nje kuzoqala umsebenzi abanye besuka emakhaya bezemsebenzini ujanuwari lowo kusiya phambili kuzaba kuwome ngamandla njalo futhi izinto eziyabe zisenzakala elizweni kuzaba lokuphithizela okukhulu kakhulu elizweni lethu leZimbabwe ngoba lo mbuso wangikhona ngathi awunakho ukuthula okunye futhi okubangela lokho akubanjananga akunakuthula so amboni ukuthula ezweni.
Nibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Awukhulumayo ngu-Charles Moyo kondolwane laphana. Hayi, umnyaka ozayo asibonti kuzoba lo tshintsho. Izanu PF belokho besaqinisa amakhanda akulanto ezobuya ibe right. And into zakhona ngendlela ezibangakhona nezulu nalo liyalibona liyalela phezulu. Kusho ukuthi kuzoba nzima mpela ebantwini lapha le ndlala ayizoqhubeka isande ebantwini. Nendlala ingangena ebantwini kunzima ukuthi iphume. Unless kube ngawuthi akhona kulo hulumeni olumamela izikhalo zabantu umuntu ozwa ukukhala kwabantu kube sikhuluma kanje sithi kuzoba ngcono manje ayi liyazibonela vele lezana uPF le ngendlela eyenza ngakhona ebantwini lapha akulanto ezojinja akuna kuba lotshintsho futhi into ezoba inkinga kakhulu ebantwini endizoba ngumthelelo omubi kakhulu akutshintsha ke khona kula mpela hayi lo abantu sisingayenzani kambe kuzotshintshana okwaqala.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo. Siziqhibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Uzulu weZimbabwe uthi ufisa kube lenguquko kwezenotho aphile ngcono ngomnyaka ozayo. Bekulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwebandla lezanu PF le-MDC. Hayi ke kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo, Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.